Umhlangano lo uqoqwe inhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association ngenjongo yokuhlaziya ukuqhutshwa kwemisebenzi yekhansili yakoBulawayo kanye lekampani yeZesa. Umqoqi wenhlelo enhlanganisweni eBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uchasisa injongo yalomhlangano.
Injongo ukuthi isizwe yengeja labo kulezi zeziningi izakhamizi ebahlangana lazo ngala abafisa ukuthi bazichasisele. Kodwa siyananzela ukuthi la ama-organizations engikhuluma ngawo kwesikhathi abonabonakala ebantwini, so yinjongo yokuba khona kwethu la.
Unkosikazi Ntombi Zodwa Ncube, isakhamuzi sakoBulawayo, ukhalaze kakhulu ngokuthi umansipala waleli dolobha uvumela abantu ukuthi bahlale ezindlini ezingelamanzi kanye lezambuzi, ethi kwelinye icele lomuzi wePhumula kulabantu abahleli endaweni lezo ezingelamanzi besenzela ingcekeza emaphepheni abawalahlela emagcekeni okusuka kudale imikhuhlane. Umnumzana Gumede oyisakhamuzi seminyela uthi ilokithi labo lilemuli ezisebenzisa impompi eyodwa zizine, ethi lokhu kudala ukuxabana kakhulu phakathi kwezakhamuzi nxa sokumele kwehlukaniswe imali yokubhadala.
Kulezi zindlu phosa ezingu-4 kusiya ku-5 ezilama-families angu-16 or 20 nxa iyi-5. Abantu laba basebenzisa itoilethi benye kumbe impompi yamanzi benye. Impompi leyana nxa beyisebenzisa bethatha amanzi khonapho, i-city council nxa isibanika i-billing isifika ikhangela kuphela ibisinika umuntu oyedwa i-90 kiloliters ukuthi azibhatale. And ku-90 kiloliters leziyana ungathi akhangela uzathola ukuthi phakathi kwabantu abangu-16 bephiwe 90 kiloliters each, 16 families, uzathola ukuthi imali ene khonapho phakathi kwalabo bantu uzathola ukuthi kulabantu abanye bakhona abahlala khonapho babe bengabantu abangalabantwana.
Umnumzana Ashton Sibanda osebenza ekhangele ezemali kukhansili uthi ukhansili akala mvumo yokwala imali ebantwini laloba imalini eyokuphungula isikwelede semithelo.
Lo mthetho okhona ungabona kusenzakala, please cela usazisebenzele ukuthi.
Unkosikazi Othilia Sibanda ohlala eChabalala uthi amaklinika kakhansili asetshenziswa ngodokotela azimeleyo kumele abiselwe kukhansili ukwenzela ukuthi uZulu afinyelele ukuthola usizo njalo kwehle indleko ezifana lezemota ezithwala abagulayo.
Ngibuza ngeChabalala team ukuthi sibe nesikhathi eside kakhulu ukuzochasisa ukuthi iyaphendula nini ezakhamizini.
Isikhulumeli sekhansili yakoBulawayo unkosikazi Nesi Sampofu uthe ukudubuka kwempompi ezithwala ingcekeza kubangelwa kakhulu ngabantu abavula indawo lezi bephosela amatshe kanye lenhlabathi befuna ukuthi kugelezele ensimini zabo.
So what man was, what country is doing now, what if man was still vandalism? Oh, if it's done I am man was, he has the normal one may enjoy cast iron.
Okunye okukhulunywe emhlanganweni lo ludaba lokuqhatshwa kwabantu abasebenza egodini lapho osekuvalwe khona ukuze kuqale ukwakhiwa isilindo samabhasi kanye lendawo yamavinkili eyegodini mall. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.